Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho.
Engikubonayo ukuthi okuyinto okwalokuzokumathusiwa politically. Nxa ukuthi into ayibidi nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media. Uthinto ayibidi kwathi sekukhulumile kube sesiya lapho okuthisa khona kakhulu.
Ngolomunye undoda owake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe.
Uthi hayi idevolution asiyibambeni okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidimandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuqukisana ukuthi sifuna imenjani. Asambeni kuma-civic organization, asambeni njengama-residents. Basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo.
I-Studio 7 ibinomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Kheliwe MTC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho namhla lapho alandule khona ukuthi wajojozela abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebangele udlakela. UMnumzana Chamisa ulilandule leli cala esithi izandla zakhe zimsulwa. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF nguye odume ngodlakela. Ngalokho uthe labo abamgconayo yibo abaphehla loludlakela. Ukulandule ukuthi ukutshengisela okwalandela ilanga lokhetho kwaqoqwa libandla lakhe. Utshele ikhomishini lenjalo ukuthi nguye owanqoba kukhetho lokudinga umongameli nge-57%, kwathi uMnumzana Emerson Mnangagwa wathola i-42%. Ngokunjalo uMnumzana Chamisa uthe akamnanzi uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba waqilibezela kulolu khetho. Ukhonone njalo ngokungabizwa kuka Mongameli Mnangagwa ukuze kupha ubufakazi phambi kwali commission esithi kumele laya nqolongwe njengomuntu owancintisa kukhetho njalo osoke kwakhulunywa ngabanye asebefakazile. UMnumzana Chamisa ukulandule njalo ukuthi ugatsha lwabasakhulayo bebandla lakhe olwaziwa ngokuthi iVanguard lugatsha lwezikliwi esithi laba ngontanga abathanda ukuthula njalo abalembeko. Uphinde wakhuluma njalo ngodaba lokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni seMathebeleland leMidlands ngombhuqazo weground esithi lolu daba kumele lalo lulungisiswe. Ugqibe ngokukhuthaza ukususwa kwamabutho emaphandleni esithi kumele abuyele enkambeni zawo njalo engaze ahlukuluza abantu. Kusenjalo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Chamisa uMnumzana Tendayibt ulandule ukuba ungomunye wabajojozela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 Ncwabakazi eHarare kwadutshulwa kwabulawa abantu phambi kwale ikhomishini. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kube lokuxokozela kufuqwa abantu esangweni lehotela yeCrystal Lodge lapho obekusethulwa khona ukufakazi kukhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Halema Muhlathe ewetheleni iningi labo kungabameli bezigaba edala lephalamende njalo bengabebandla leMDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuthiwa ngoba kungasela ndawo yokuhlala phakathi. Le ntatheli izindaba lazo zalelwe ukungena kuthiwa ngoba ziphuzile ukuza kuleyo ndawo lanxa bezifike kusesekhatshana ukuba uqale umsebenzi wokuthola ubufakazi. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Tendayibt nguye uqale ukwethula bufakazi okwamahola ambalwa. Uqale ngokusola amanye amalunga alikomishini uNkosazana Charity Charamba esithi ulobudlelwano lebandla lezanu PF lo mlungu odabuka kwele Bhilitane umnumzana Rodney Dixon. Ubithi uthi uDixon uziveza ekulenjini beinternet njengomuntu osebenza labo hulumende bebutho. Ubithi ulonde imbali yelizwe esithi izehlakalo ezibalisa umbhuqazwe ogugura hundi zitshengisela ukuba uhulumende ulobudlwangudlwangu locuku. Uthi ibandla lakhe lalicabangela ukuthi linqobile kulandela bufakazi ababelabo, ngalokho babengeke babiza ukutshengisela okwenzakalayo.
It is us, the ordinary men and women of Zimbabwe, who have been the victims of violence. In 1999, we formed a movement. That movement was founded on constitutionalism. That movement was founded on peace. What we were trying to remove was violence. So the MDC could never have been anything else, because the mischief that led to the formation of the MDC was this wrong, terrible picture of violence, of capture, of a predatory state.
Ubithi ephakathi okwethula ubufakazi bakhe umsakazo we-ZBC obusakaza okwenzakalayo ucitshile. Mnumzana Bithi utshele i-commission le ukuba udaniswe yikwenza kwe-ZBC lokho. Omunye wabaphatheke kwezokucubungula isebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uchothoze ukwenza kwabe-ZBC.
Engikubonayo ukuthi okuyinto yonkwana okuzokungathi sosiba political ngenxa yokuthi utenda ibithi nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, utenda ibithi wathi sekukhulumile ube sesiya lapho okuchisa khona kakhulu okade kuveza okutshengisa ukuthi ilizwe leli ligcwele ini ubudlwangudlwangu, udlakela olwenziwa yini iZANU PF labo lamabutho asebenzela iZANU PF. Ube sezakhuluma esingathi ngesikhiwa ku-sensitive. Bonani isizathu, otherwise akula enye into esingayikhangelela ukuthi indaba iZBC ithe ikhethe ukuthi kupho ukucitsha nje kusale kungasakhanyi signal, abantu bengezwa ukuthi tenta ibhidi ufuna ukuthini.
Obese kuvezwa ngubithi uGumbo uthi bese kuchaya ububi obenziwa ngabezanu PF kumalunga amabandla aphikisayo lozulu jikelele. Ngemva kwalobu bufakazi obunikezwe ngubithi, uGumbo uthi kubeka ikhomishini le ebunzimeni.
Ukhomishini mina ngedwa nje ngokubona kwami bonani kutshengisa ukuthi ikhomishini le yona umnamagogo wathi iyeza wayengakhalelanga, wayengazange ikhangele ama-disadvantages akhona angayenzakala ngekhomishini, ngoba antiyabonthina wayeku-appointe nje ukuthi itshengisa umhlaba ukuthi sile new dispensation we are moving forward, but bonani kathesi sokuyi-elephant in his room ngenxa yokuthi sokuveza ini imfihlo zonke ezelizwe sezivezwa zitshengiswa ngaphi kumabonakude, zitshengiswa konke langaphi lakuma-social media ukuthi umhlaba wonke ube kwazi.
Bekusobala ukuba abasakhulayo bezanu PF yibo kade besebenzelana lamapholisa, ukutsho ukuba ngubani ovunyelwa ukungena phakathi lapho kade kunikezwa khona ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ibandla le-MDC selisole kakhulu elithi ukuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Peking ngesonto ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezaziwayo. Umnumzana Piki ubikwa wethula ugwalo oluveza ukuthi ibandla lezanu PF lilomlando ekudutshelweni kwabantu abayisithupha labanye abalimalayo mhlazi ku-1 kuNcwabakazi ngemva kokhetho lonyaka. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthi amapholisa azisiwe ngalolu daba njalo asadingisisa ngalo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu abika esethule lolu daba emthethwandaba ukuthi abambe ngamandla amapholisa ukuthi amdinge. Lanxa ibandla le-MDC belisithi bekufanele afakaze lamuhla kukhomishini, ikhomishini le yokulandule lokho. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesine kuyona le iviki eHarare lisola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lenhlelo zikahulumende ezifana lemithelo ethile ezibangela ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume ubikwa isithi ibandla lakhe selazise amapholisa ngaleli nyathelo. Ngemva kokutshengisela eHarare, amalunga e-MDC akhangelelwe ukuya kwezinye izigaba zelizwe Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kufanele kuzaphumela kakhulu kwandile ukuthi uPresident Nelson Chamisa angathi kwenza lutho iningi labasekeli bakhe landokuphuma limlandele ngendlela ephakemeyo kakhulu. Ngakho-ke bone ngani kuzaba yinto enhle kakhulu, njalo kuzaba umsebenzi. Hayi ukuthi iy'nhlelo zangkhona zizahanjiswa kanjani, ngibone ngani kuzaba kuyinto ezabe iphuma kusiya langokuya kwesikhathi. Aso into esingahlala siyifake emphakathini. UPresident lebandla baza kukhipha ngesikhathi esifanele. Uzulu wonke weZimbabwe kumele azimiselele ukuthi angene kuhlelo lolu, ukwenzela ukuthi silungise okudubayo elizwe leZimbabwe kwezomkhonomi, kwezokusa kwelizwe, kwezelamalungelo abantu. Silungise leyo dube lesibona lokuthi abantu baphongubulawa nje ngendlela mahlayana bengelalutho oluvi abalezi.
Kulesi khathi lapha umnumzana Chamisa athe ukutshengisela lokhuyana okwedlulayo kwakungasomqondo omuhle, ubone ngani lokhu akusoze kwenze abanye bengabuyi?
Angiboni ngoba abantu be-MDC abaqondeleyo kahle kahle bayakuzwisisa njalo bakunanzelela ngelemiqoka ukuthi uPresident bekhuluma ngani kuleso sikhathi. Kawuzange babe lodubo lokwenza lokuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa bekhuluma ngani, njalo bavumelana layo ukuthi hhayi okunye okungabe kwenzakala lapha yikuthi kwabakhona abantu ababuya bangenela emhlanganweni yabantu be-MDC bedinga ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Kuyabe kuyikusola kuphela kumbe kuyabe kuyikunika la macebo?
Hayi, la macebo uPresident Nelson Chamisa sewanikile amaningi, sithi kathesi yena ule-CD 5-point plan etshengisa ukuthi usetshele iZANU-P F ukuthi lingenza izinto ngendlela enje. Sibone ngani umkhonomi ungasuka ube ngcono, lempilo zikazulu kweZimbabwe zingalungiseka kube lobuvelo. Ngakho sesike sabanika amaqhinga kuqala, sesizama ukuthi lapha sithi hayi bo, thathanike la maqhinga lingaze lingenzi ukuthanda likhangele ukuthi lifaka izikazulu phambili.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, sixoxela ye eseBhilithane. Kunjalo nje omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-MDC umkhokheli umnumzana Elias Mthuri uhlaselwe ngabe bandla lakhe abangamalunga edale lephelamende lamuhla ngemva kokuyahlangana lomongameli Emerson Mnangagwa e-State House. Umthuri ongumkhokheli we-MDC kudale le-Senate uthi uhambe kuMnangagwa ngoba ubenxusiwe ndawonye lezinye iziphathamandla ze-Senate. Umthuri ubenguye yedwa ilunga le-MDC. Abamhlaseleyo emphakathini laba bagoqela umnumzana Mrisi Zwezayi lomnumzana Charlton Wente, besithi ngokuya e-State House unanze uMnangagwa njengomongameli welizwe okuyikho okuphikiswa yi-MDC. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uMthuri ubesiyadingani kakhulu ngemva kokududulwa lokuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Kulandela umbiko oyethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa esazisa ngokuthi oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe uyagula njalo kasenelisi ukuhamba, iningi likhulume okuningi ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi emhlanganweni werali labasekeli bebandla lakhe leZANU PF lapho agcizelele ukuthi uhulumende uzaqhubeka ngokunakekela umnumzana Mugabe. Sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Mugabe uphiwa inhlonipho efaneleyo na.
Abantu bayenza ama-mistakes, angithi, but at the end of the day I think umuntu ukuzahlonitshwe aphinda yakhe so I angiboni anything wrong ngalokho ke ngibona ngani kwilinyathelo elihle even noma ekhaya abantu babe nobaba Jambo isidakwa owayenza amaphutha amaningi wawona kodwa ekugcineni ubaba uze ukuthi anike indawo yakhe efana naleyo so I think it's a good thing if he's telling the truth umongameli ukunakagwa ukuthi bamgcineka kuhle kuyinto enhle I think in my opinion
lanxa nje sake sezwa yena umnumzana Mgabe sithi kabamphathanga kuhle ubonikani lapho engabe wazilungiselela njengoba la isithi bathathela umbuso ngokungekho emthethweni
Wena lokhela kwenzakala mawu ukuthi ungabhekisisa kahle zabona ukuthi kwaba ne post election come together yenzakala between the Mgabe family and the Nangagwa government ngoba ungabheka ubona ube khona kulokhu izeni ku inauguration ka Mnangagwa one thing and then after that uGrace azafela kumama wakhe kwagidinga shift kamatshini eyayihaywe yi-government ukuthi yethatha uGrace eChina so the all this time I think kuna leyo nto ebisenzakala nje ukuthi belokhu becose ama-gaps bacholelana mina I think umgabe ngesikhathi kusavusa imsindo laphana ubesaditshele ukuthi kule hope yokuthi i-government ingadliwa ye-MDC njengoba yena wayesekhanya sesupported so kuphela sobani ukuthi waba nesikhathi lapho abezitshela khona ukuthi possibly bangabakhipha Mnangagwa but wasebona egcine kuthi hhayi la sesidliwe la hayi wasekhalisa kukuthi azame ukuvalikhe even I'm using those two examples yokuya kukabona umntanabo kuona ogaration kamnangagwa nale framachino and I think uma wamlalela uGrace indlela akhuluma ngayo sepraise or laba omnangagwa after bemlethe framachino vela sobani ukuthi hhayi sokuvala i-gap and they have been divisions now kulokhu kuthiwa u-G40 yabo abasazwisisa nograce nabojonathan I think ngayona leyo reason ukuthi uGrace ebekhanya befuna ukuvala i-gap between bona lomnangagwa
lo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg kwele south africa Live talk namhlanje sixoxa ngokwethulwe kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu namhla umkhokheli sikhangela lokukhulunywe ngumkhokheli we-MDC labanye asebephe ubufakazi thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iziphathamandla kwele Mexico le Melika zithi zizathonisa abazakwenza ubudlwangudlwangu emngceleni wamazwe amabili kulandela ukuxokozela okube khona ngemva kokuba abanye abakade betshengisela ngokuthula beqhamuke bazama ukungena kwele Melika ngodlame iziphathamandla zakwele Uganda ziqhubeke zidinga izidumbu zabantu abagalulileyo ngemva kokuba umkhumbi obuthwele abantu abazijabulelayo abalikhulu lamachumi amabili ukalule kulezi dumbo ezingamachumi amathathu lanye ezitholakeleyo iStudio 7 ibilomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo iDevolution eGwanda okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu uAlbert Ncube
uZulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlisa amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe umnumzana bekezela maduma afuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF
The main agenda that was there in the formation yempathi yagcina ithatha ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi so from that time kwahle idirection yelizwe yahle yalahlela
uNkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, UDAS, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lomajale babona ngani yinto eze kwehlukanisa isizwe, kodwa yinto ekhona kwisisekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwel Mpande, isakamuzi enqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ingaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisikuthi devolution ngeyamaNdebele lamashona.
Osakhulayo unqoba izithazitha oyenyandeni ude ukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke, kwasekuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family one farm, kube one mine one family. Ayibona ithi imayini yonke ibanjwe ifamily eyi-one, kuye kuhanjibe ngiyakondlovu ndlovu ndlovu ndlovu, yikho kuzasuka izinto ezinjengezevovu.
Umeya wedolobha leGwanda, umnumzana Justin Majale, ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuqoqisana ukuthi sifuna ibe njani. Asambe kuma civic organization, asambe njengama residents. Basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla libusayo lezana PF uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathese libusayo yinto elikhandeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulo mhlangano ngolombhuqazo wegugrawundi, uNkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazo lo.
Owenza singachazi, singahlaliseki, singahlalisani, asixoliswanga besingukholiswa. Ibathi ukuthi sixoliswane, sixolelane, then move up forward.
Lo msakazo kanye labe media center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu akuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe, njalo ngolesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano bobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zemithi amafamasi siqhubekela phambili sithengisa imithi ngemali yakwelemelika, lanxa uhulumende esithi bengaqhubeka besenza lokhu iyabathathela amalayisensi okusebenza. Abamafamasi bathi sebelobele incwadi yezikhalazo zabo ngenxa yenyathelo likahulumende ngoba lilakho ukubangela ukuthi imithi isilele elizweni. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi, ePharmaceutical Association of Zimbabwe, ibhalele ikomiti yeParliament ekhangele ngezempila kahle icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kuchiya isikhundla sokukhokhela iPharmacy Association of Zimbabwe.
Igap eba khona, just fill the gap. That's our purpose, to fill the gap kuphela ebakhona xa imithi ingatholakanga kuhulumente. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu izalukazi ogogo abantu abangenazimali la, imithi itholakale ezibhedlela xa isithe yaswelakala ezibhedlela. Thina yikho to fill in a small gap, but the majority of our population emayitholi imithi yakwakhe ezibhedlela. So sisebenza lo hulumende vele ekuthini imuntu itholakale. Yisifiso sethu yikho sifuna ukuthi ubhalele iloko sincwadi ukuthi hayi sivumeleni sibuye lapha sizange ukubonisana ukuthi singathatha njani ukuhle udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni. Umpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide, njalo emiye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Kuyafika efika emizini, kuyadula. Khanye umuntu oseHarare, wayesithatha isikhathi ngayo efika emizini. Kuyathatha isikhathi ngayo efika eFrancistown. Isihlaba abaseduze, isaba 200 kilometers. Kungcono but it's very expensive. Uthi uhamba, ugade usele ukuze senze i-14 carries. Uhamba uphinduphindu. So, bithi sibona ngani uzabahlukuluza kakhulu abagulayo. Ukuthi baqine bethole imithi yabo. Funa imithi yabo itholakale khonapha nothi khatshana. Itholakale kwabeZimbabwe and ngentengo ephansi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhanyela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Nikubona kwembeko ukuthi abantu laba ngabe ba-addressa i-problem then ukuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukutshaja ngayo-forex bathathe ngamabhoni. Into esizawuba yiproblem ukuthi abantu bazagula kade sibafi beswela ukuthi umuthi ngasekho ezibhedlela ngoba abama-pharmacies basebengasela forex yokuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala koBulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika, njalo ilizwe livele alila mali.
Baba tatela ma license ukuthi ku 10 ilelo ilokuzeni lokho ama piece la ama drugs laba kodwa ni bawoda nge forex eh so yikuthi abe 10 se forex anti 1 is 2 anikela bengaze bebathathela ama license bebengaze bethini vele yonke ama drugs afuna forex cards nasila forex cards imfeta sila mali bond note leyazo mali le.
Ocubungula ezomnotho uMnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi vele ayihambelani lalokho okufuna ukwenzakala ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani, bethengise njani. Isikhathi lesi sesibuswa sizosifuna i-command economy, sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwazayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili, njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngemisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo, kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe, njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo mabhizinisi bagcina besiba sebunzimeni. And kulesi sikhathi sikhangele ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini ngoba bagcina bengasatholi usizo, bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokho singakhanyi la esiya khona. UZulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond kodwa yena engelayo leyimali okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. Osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokho eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho. Kulomunye wesilisa wake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe. Siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.